isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abechaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadelaye ethathwe izolo bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers, wayophenduka kwakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi lamhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule progress eningi kakhulu. U-President uMsitshole ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo, wahlangana nabantu abathiyeneyo wenzela ukuthi udaba lokhetho lelo
lithiye indlebe. Sizaxoxalo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele ephalamende, kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezaphu. Inengi eHarare lithili lokhu lihlalele evalweni kulandela impiko ethi amapholisa lamasotsha abechaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance. Umongameli Emerson Mnangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baxilibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa abechaya abantu endaweni ezibalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokhu kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelelwe ukumisa ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlana okuya namhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini etaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini ebungubonakala bephungukuhambela, okutsho ukuthi kade sawusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile akuyinkinga. Inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sekufika ntamba every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela, otherwise likhonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathi besesaba, bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini, uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-election lawa angakabi khona, ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela, ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba ababotshiweyo-ke selike lababona njalo kwenzakalani?
kukhanya kulabantu abaningi ababotshiweyo labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona akade khonapha sizongisuka ukuthatha omunye wangikhona akade lake ethathwe izolo bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni sasesihamba khona ngale lama-human rights lawyers wayophenduka wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo abacithanyela ukuthi ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo iintsuku eziphelileyo mhla ka-1 igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance. Ubusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule progress training kakhulu upresident namsitshone ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezishiyeneyo wahlana labantu abatshiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezishiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe liwenzayo?
Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje bechathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kunhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abathe behlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba siyabe sibafake engozini ukuthi sebengatshona nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu.
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo ngakiwo aqhutshwa phambili kangakanxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isitengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela yaminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani? Ngomvulo liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya emacourt ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa olizenziwa ngupresident Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kulezinto ezinengazenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bebebafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ungazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho. Njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wakhe ukuthi hhayi nxa wena ulamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyo nto enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngobusenzi ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kathesi wonke ama-steps ofanele athatha eseqalile nje. Angazi ukuthi engaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa ziningi into ezenziwa ngupresident Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Ikebe sikukhangele lesibini, kuyajabulisa ngoba iprogramu yethu singeye-ikhonomi yelizwe, ovuselela ikhonomi. Ngamunye phela umuntu waphiwa ikhadi. Ikhadi elento kumele zizwe yiphathi ngumongameli. So wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselele ikhonomi kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sidute ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni ani wawuze vele yiphi itim yonke itim edliwe ithi siqiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi iphathi yonke ibe lama-polling agents kulama-V11 forms Ama-figures wonke lana asuka kuma-polling stations. Wonke wona lama-figures. Lami nginjani ngandliwe ngiyakwathi ndliwe njani lawo maphepha khona. Wonke. Asayinwe ngama-parties wonke. Nangithanda ukukhuluma ngama-classes. Ama-peasants avotele iZANU-P F. Ama-workers abayivotelanga iZANU-P F. Ikubona iZANU-P F kuma-towns idliwe. And izizathu zikhiye ngoba i-majority abantu ayisebenzi. So abantu bonke ba-believe ukuthi iZANU-P F yenza bengasebenzayo emadorobheni. And abemakhaya ngalokho kwenzakalayo abakuncedayo babaphiwa iphathi bavote baphiza inkomo abaphiwayo so kibo akulasizathu sokungavoteli iZANU-P F. Edorobheni lawo lesivathu esingavoteli iZANU-P F yinxa yokuthi bathi abatholi imisebenzi and eqinisa ukuthi time cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-P F, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe eleZANU-P F kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Eka kunanto emangalisayo kikho lokho kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinenge okubalelwa ukuthi kukhona abayithandayo iZANU-P F khona abayikholwayo kukhona mhlawumbe abayesabayo kukhona njalo abangabe bezuzo ukuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho, kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela iZANU-P F khona lapha kwelamaNdebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethile history embi yama-elections lapho kwethiselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu, ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo. Lakade sikwenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi njalo silabantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize ayekela kukhona okuzenzakala kibo. Lakade sibe lama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abamvoteleyo ngendlela abavote ngayo ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bethuselwa beze bevume ukwenza ngendlela yena le ababetshelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya ZANU-P F government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjeabo sobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla leZANU-P F bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lo nyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile leZANU futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo. Sinanzelela ukuthi ungene ngekhu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakajesi ukuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala i-coup government yakhe ekade ingekho emthethweni. Ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshitshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu, kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile. Futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni, kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele. Njalo umbuzo wami omkhulu yikuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile, lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini? Lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa kuthiwa bangaba bathathu kumbe bengendlula inani lelo, kuyasitshengisela-ke ukuthi hhayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair. Njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama-international observers lo mhlaba wonke jikelele ukuthi kuthiwe hhayi u-Emmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe. Kodwa thina sithi-ke lezi zimbila zantabanye.
Kobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedale lephalamende esebulawayo South kuphela. Emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni weMandebeleni evotela leli bandla kangaka, bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugurawundi lapho abalahlekelwa izihlobo eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela nampa bafo bembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafo bembula.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Nibone njani impumela yokhetho lolwedlule?
Ukhetho ngalokhu engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula, awuzange uve lo msindo. Ukhetho lwaze lwaphela, sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi ihambe njani. Lapha esiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sokulwa kunzima. Ngokuqala indlela abezeki angathi bekhuluma ngayo, batho bathi bona ama-results azaphuma ngesikhathi singaka, awokuqala weqe angabi khona. Nokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela amavoti. Sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo. Ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi-almost 72-75% eyabantu abarejista ukuvota. Kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isikuma 80-85%. Wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa wonke ama-result ema-polling stations, kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngaphi. Kwabanye kwethu kwase kwaba sobala ukuthi hhayi lapha sokulento engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathesi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu sibona engathi ube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yabonge lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo 3:00 kusiya ku 5:00 PM lapho esiyabe kule Facebook live ku VOA Indebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu evele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, yena onqobe kukhetho lokudinga omela iNkayi North edalela eParliament engowebandla leZANU PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho eNkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngiyimngedwa, okusho ukuthi incintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanquba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho eNkayi ubulenhlelo zakho, sake saxoxa kulona lolu hlelo, lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezwe mfundo lokunye nje okuchiyeneyo. Izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangwinisayo ngoba iNkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo amkule kwakulama ward angalama secondary school. Ubona ukuthi umntwana uzasuka ewardini siya kwenye ward ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka i-secondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa ye-distance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ungakhangela ku-ward 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-Onhambo. La ku-ward 8 sengifake enye i-secondary school ku-ward 12 sokulama-secondary school angu-2. Konoko kuyangithabisa kakhulu ngoba okuthi ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplene ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasimarginalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibachwadike ema ezicukwini bayibelusa inkomo bese sithi lapha sesikampena sibe sesibadakisa umsebenzi ube ngokukomplena. Khathe sengikhuluma songi labantwana abayi 62 embafundisayo enkaya, abayi 31 basema universities lema colleges. Anje yabona abantwana labana bephuma lapha ne college le university, abanye benzi engineering, abanye ngama teacher, abanye benzi animal husbandry, abanye benzi agriculture, abanye benza i-science, abanye benzi economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngelaye umntwana wokufaka khona pha, angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundiselwa ngumama wakhe. So lami njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka ku-form 6 besiya ema-universities, ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma lokuchothoza abanye abantu kungelalutho endiluphethe ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamakliniki. Uzathola ukuthi kulamawodi futhi amaningi enkaya angalamakliniki. Khathesi campaign yami ngeyokuthi every ward kumele ibe le-clinic. Ama-counselors siwinile wonke ama-ward ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ikuthi u-counselor ongela-clinic kaqahla e-applya kube le-clinic.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele parliamente, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Ngi eRR lithi lilokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasocha lokhe echaya abantu. Njalo Councilor weTivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe banengi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.